Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka-13 Mpandula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe siyaphenduka njalo enkundleni yeRufaro Stadium eHarare lamhlanje ukuze uZulu ongamvalelisanga izolo athole leli thuba.
Kimi ngithi engikuthande kuye ngikumela into ayephutha ngayo. Ube ngumuntu lwana othi angathi lokhu kakufuni, yiloba kurong ukuthi angakufuni, ube sima ngakho ephuthe ngakho.
Intengo yokudla iqhubeka iqansa elizweni osekuchiye iningi lingasazi ukuthi lenzeni.
Abantu kade sibona ngathi sibilise sifike emsebenzini abantu abakwazayo. Le mizwe yonani bayakhela bengayi ngabantu abasenelisi. Nokuthi ukuthi kumbe sakuyi-stay away. Abantu abasenelisi ukuthi bathwele ezomazi okugadi.
Izizalwane zamazwe atshiyeneyo bezihlala kwele South Africa seziqalile ukusuka kulelo lizwe zisiya emakhaya. Sizahlaziya lolu daba lezinye.
Kuliqiniso ukuthi abakhala ngakho lapha eSouth Africa yikho lathi esikhala ngakho ekhaya. Loba nje singakhuthaza ukuthi abantu kababulalane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Isidumbu sowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe sizalethwa njalo enkundleni yeRufaro Stadium lamhlanje lapho uZulu ongamvalelisanga izolo azathola elinye njalo ithuba. Izolo inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene kwaqhamuka ukufuqana lokunyathezelana okukhulu ngesikhathi bezama ukubona isidumbu sikaMugabe enkundleni efanayo abanye balimala. Kusasa khona inkokheli zamanye amazwe ezedlula amachumi amahlanu zizavalelisa umuyi enkundleni ye-National Sports Stadium. Lanxa uhulumende ubezama ukuthi uMugabe abekwe e-National Heroes Acre, umndeni wakhe uyakwala lokhu sithi uzangcwatshwa okungaziwa khona kulandelwa isifiso sakhe losiko lwakibo lokufihla induna ngoba bathi ube induna yoqobo eyakhona le kwazwimba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli webulili ma West edalele parlamente njalo elilunga lezano PF uMnumzana Dingimuzi Phuthi ngokutshona kukaMnumzana Mugabe lembali yakhe.
Umgabe ngumuntu obe sebenze ngendlela enze ukuthi amukelwe ngabamenye. Kukantike kulabanye ke abambona naye ngenye indlela. Kimi ngithi engikuthande kuye ngikumela into ayephutha ngayo. Ube ngumuntu lwana othi angathi lokhu kakufuni, yiloba kurong ukuthi angakufuni, ube sima ngakho ephuthe ngakho. Iningi lethu thina abantu siphambanisa khonapho ukuthi asila lokho okuthiwa ngama-principles ngesilungu, ukuthi umuntu kumele amele into ayimelayo angantengante. Kodwa-ke okunye singabe singakunangana ngomgabe ikuthi ngumuntu ozame kakhulu ukuphakamisa abantu bakibo ngokubanika umhlabathi. Yebo kambe sithe sithathe izibuse, uMugabe ubuye wangathi uyavilapha kancane ukwenza into eyayivele iyelwelwa yokuthatha umhlabathi. Kodwa-ke uthe-ke isifundo esesibonile ukuthi abantu laba kade bephethe umhlabathi babasoze basise ngalinyilanga ukuthi umhlabathi ubuyele ebantwini abamnyama. Wakwenza lokho. Iningi labantu basemasimini bakhona. Iproblemu nje ukuthi kulamavili abantu abafuna ukusebenza baphonga ukufuna ukuhlala bekhombela ukuthi ngokwami konke lapha kungela lutho.
Abantu abaningi basola inhlelo zakhe esingathi ngama-policies akhe ngesiNgisi. Bathi yizo ezadiliza umnotho. Ngakho uthiya imbali embi kakhulu elizweni. Ungathini ngalokho?
Yeah, asikeke sithayinja sifihle umthini baba. Umsebenzi ophethwe ngupresident ubaba u-Emerson Mnangagwa kathina ngokukorobha amanzi athuthekileyo. So sikhangele ukuthi ezomnotho lezi zibhidlike ngesikhathi ikakhulu from 1990s. Sithethi sekuba kubo 1999 kungaphana sokuthathwa umhlabathi. Izinto bezike zavele zawonakala. Yebo kambe singakhombela i-SAP sikhombele njalo ezinye inhlelo nje ezingaphakelana ngalomgadi. Kodwa kasikhangeleni ukuthi aluba wasina wasina wadedela abanye kusase lesikhathi ukwenzela ukuthi abanye baqhubekisele phambili umsebenzi. Nanku-ke umsebenzi osusenziwa lo i-economic recovery program e-serious efuna ukuthi abantu babambisane. Yikho-ke okwenziwa ngupresident Mnangagwa kathesi yikusebenza umsebenzi wokulungisa izinto esile minyaka phezu kwazo zisonakala. Yebo kambe wayeqale kuhle umdala kodwa ngithi aluba wasuka wananzelela ukuthi kusina kuti.
Alo ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi ilunga lebandla lezana PF njalo omela isigaba sebulima West edalele parliamente ubexoxa lo ntungameli inkomo we studio 7 kunjalo nje uEzra Jesus Banda intathele izindaba we studio 7 uxoxe lababaleka elizweni besiyaphephela kwele bilitane ukuze sizwe imbono yabo ngomnumzana Robert Gabriel Mugabe.
Umbiko okubhubha kukamnumzana Robert Mugabe womukelwe ngemibono ehlukeneyo njalo ngenjabulo enkulu izizalwane zeZimbabwe ngoba bethi ufe elamacala njalo engatshongo ukuthi wabolelelani izihlobo zabo. Umnumzana Ngqobizi Maplanka uthi uMgabe waqeda imphefumulo yabantu abaningi.
Kumele sikhulume iqiniso ukuthi uMgabe wayengumbulali. uMgabe wayelisela. uMgabe wathatha ilizwe lalilihle kwalidilizela phansi. Kudubeka abantu nje bamatasatasa umhlaba wonke lowo ngenxa kaMgabe. Ukuthi namhla sibe sesikhohlwa lokhu sithi thina uMgabe wayengumuntu omuhle siyabe thina selivuse singabantu abalamanga.
Umphosazana Nagizi Nkomo uthi ubuhlungu kakhulu ngoba ugogo wakhe wadlwengulwa libutho lekukurawundi kwazalwa unina.
Angisoze ngimxolele cause isoja larepha ugogo wami. Ugogo wazala umama and umama wami uze watshona akamazi ubabakhe. All this kungenxa kaMgabe. So uzamxolela kanjani umuntu onjalo.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ohlala edorobheni leManchester uthi abantu kabakhangele lokuhle okwenziwa ngumgabe bengasoli kuphela.
Ukhona okuhle okwenzayo even lakhona phana ekuphambaniseni kwakhe kuningi abantu abakubhenefithayo. Bangabe baphuma baphasalala amazwe bahamba bayalelale. Ma kuwukuthi baqinisile ngento leyo ukuthi uMgabe wabulala ilizwe and all that. Abathatha amaskizo la sebawafundile endaweni eziningi emazweni achiyeneyo. Babuyele bayilungise ekhaya. Angithi uMgabe kudala waphuma elokhu ngani esihlalweni.
Ziningi intandane ezabulawelwa abazali i-5th Brigade. Umnumzana Gibson Ndlovu ohlala edorobheni le-Leicester ngomunye wazo.
Kodwa ngifisa ukuthi kuba uyavuka aphinde afe futhi avuka aphinde afe futhi. Khona manje abazali bami bafa bonke ngendaba kaMgabe wabulala labo okhulu bethu uMgabe. Ngesikhathi seGugurawondo mina ngeke ngimxolele abe MDC abaqedile iminyaka yonke le besilwa loMgabe namhlanje abanye babo sebemkhuluma kahle.
Umnumzana Martin Mpofu belesifiso sokuthi uMgabe ngabe wafela ejele.
Silembuzo emningi kakhulu esingakwazi ukuthi ngubani ozasinikeza ingcazelo zayo kodwa hayi abantu bajabule impela ukubana isitha sesihambile minus one problem. Siyajabula kakhulu thina sithi halala.
Umoya uMgabe uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Intengo yempahla lokudla ezitolo isikhwele okuphindwe phose kabili kuyona le iviki. Lokhu sokuchiye abanengi abafana lomnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZCTU besithi bona abantu bagcina betshengisela bengaqoqwanga beqoqwa indlala.
Yeyo okuliqiniso ukuthi intengo yezinto iqansile. Amafutha ungananzelela awukubhekisala 2 liters namhlanje ku around 35-36-37 pounds. Kwezinye indawo vele ezitolo awuyitholi, ayitholakali vele uyayidinga uyiswele. Lapho uyithola khona iyabe ikhona lapho. Bese sikhuluma ngempuphu. Impuphu la iqansile kwanokuthi vele awusozokuzwisisa ukuthi uzananzela isikhuluma kanje kathesi i-50 kg kwezinye indawo kuma-250 kusiya kuma-300 pounds. Konke ama-10 kg kukhwelile but kwezinye indawo impuphu yakhona uyayidinga uyiswele. So-ke kuyadingisa ukuthi ngalesi sikhathi abantu kathesi siphakathi kohlupho olukhulu eZimbabwe ngoba iqiniso konke lokhu kuyenzakala abantu imali zabo zokuhola ama salaries azimele endaweni yakhansi. Ukukhona phela umuntu ezimbabo athe sohola $300 kodwa yethola impupho okuthiwa yi-50 kg la $300. Umuntu lo uzadlani kakathi kakabhadala irenti kakathengi lutho usehlwathenga impupho ophelela khonapha. So ke ilizwe lethu hhayi abantu liyabahlukuluza and liyaqhubeka libahlukuluza. Sibona ungathi owalesi sikhathi abantu bakhathele sibi.
Impuphu-ke yona ebikwa ingasatholakali ezitolo abantu manje bathenga ngaphi benzani?
Impuphu ayitholakali ezitolo kodwa wathe singakhali itolo sezivaliwe ntambama usuyibona futhi sikhona ebantwini laba abathengisa ensitha abesingathina i-black market. Bona banabantu yabona sebelayo sebeyithengisa. And kuyakhanya abantu abana abayithengisayo babe impuphu vele bangayithathanga. Iqiniso yikuthi kuloku kunazeleka ukuthi izitolo yizo ezikhupha impuphu leyana zinike bona bana abantu abathengisa phandle sebethatha imali enye esabekayo engaqedakaliyo besenza imali eningi. So ke kuyadengisa ukuthi ilizwe ezomnotho ezingamanga kuhle lenza kube lokugcwelegcwele obuningi lokuganga okuningi kube le exploitation ukuthi la abantu abafuna ukwenza imali ngendlela eziphezulu ngesikhatshana bazenze.
Sase sizwa njalo ezinye inhlanganiso ezigoqela eyakho ye-ZCTU labanye nje besithi bazatshengisela ukwenza ukuthi uhulumende abone ukuthi ngempela ezomnotho lokho eziqhubeka zibhidlika.
Okuyiqiniso yikuthi abantu khathesi akusadinga umuntu wokuthi kumbe i-ZCTU kumbe mani ozaqoqa abantu. Umumo lesi ubonayo into esizazenza and uhulumende nxa engananzelelanga sizabona into ezesabekayo khona abantu sebezenzela bakucabangayo. Ngoba kathesi umele umuntu uthi amemeze lingenza lokhu lalokhu akusasebenzi. So ke sibona ungathi ngomume sesikiwe hhayi abantu kathesi sibona ungathi sibili sebefike ekugcineni abantu abasakwazi bayenga. Le misebenzi nani bangagcina bengayi ngoba abantu abasenelisi nokuthi ukuthi kumbe abe kuyi-stay away. Abantu abasenelisi ukuthi bathwele ezomali zokugada. Kathesi sabula amabhasi e-50 cents abantu bayame elayini lapha bathole umuntu emile siyafika endlini ngo-10, 9 ebusuku eloku elayini elibhasi leyo.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcini isihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi iqula lebhanga leInternational Monetary Fund liselizweni ukuzohlola ukuthi inhlelo ezimele zilandelwe nguhulumeni lezeStaff Monitored Programs ziqhuba kanjani. Iphephandaba leHerald lithi uSkomitsho wamapholisa uMnumzana Godwin Matanga usexwayise uZulu ukuthi lanxa elelungelo lokutshengisela lokhu akutsho ukuthi kumele abangele kudlakela. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli bethu abasithumele wona ngeWhatsApp.
Yesanibonani, ninjani balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7 abahle. Hayi, ndlulisa wami umbono nami ye ngendaba yokuhlaselwa kwabantu bokufika lapha eSouth Africa eMzansi. Liyahlupha kakhulu udaba lolu ngoba ngokubona kwami ngibona ngathi uhulumende walapha nguyo okugqugquzela lokho ngoba la bantu bayahlasela abantu phambi kwamaphoyisa njengakwenzakele izolo. Bababonile uma besuka besiyohlasela bababonile kodwa bazange bayenze lutho. Abafuna ukubabopha bayenze lutho kusho ukuthi bayayivumela le nto le. Besingathi i-United Nations sicela ngathi ingaqinisa isandla ukuvikela abantu abakuleli lizwe ngoba kabazizelanga baze ngesimo esisemazweni abo. Uma ingazivikela kakhulu kumbe yenze uhlelo olungcono lokuthi kumbe mali kufanele bebeyenzela ilizwe leSouth Africa ama-sanctions belifakele ama-sanctions ngoba sokukhanya kuhlukumezeka abantu abangenzanga lutho. Abantu beSouth Africa bayadelela bazenzela intando yabo. Kuyakhanya ukuthi amaphoyisa ayisapota le nto ngoba ubheka icele layo ngumZulu ngoba inzondo isuka kahle kahle ebantwini bohlanga lwamaZulu. Ama-hostel wonke la agcwele lapha eSouth Africa yiwo adala leyo nto leyo. Kwamanye ama-province ayakwenzeki la seJobeki lapha basuke eNatal bezoyenza lowo msindo kona lapha eJobeki ukubonisa ukuthi umZulu vele inguye oneproblem. Lokungayi esikolweni kwabo khona kuyikho okugqugquzela leyo nto leyo. cela abantu ba komanya amazwe bezama ukuthi bebambane nama opposition party mangabe awayisupport lento le zama ukuthi ayisukumele ngoba kuzaze kumoshakale kuyazi mase kuqala ukuphindiselelwana nabantu bokufika sebeqala ukuphindisela kuzoba buhlungu kuzokufa abantu abaningi so uhulumende kazama ukuyisukumela lento le hayi ngokubhubha kukamongameli umgabe owayengumongameli hayi thina kulisinikeza stress sibona kuyikuthi mina's one problem ngoba imali yeZimbabwe kade iphelela kuye ebhize lokhu elatshiswa izinto ezingakhanyiwe kudlalisa imali yelizwe okunguye vele wayimotsha wayigqidayo neZANU-PF yakhe hayi yena kahambe kahle umdala vele asinandaba naye thina njengabantu basesindebeleni babuhlungu kakhulu ngento ayenza egugurawundi ebulala abantu kaya sihambile vele asidingi lokuthi asimkhaleli lokumkhalela uNkulunkulu yenze kahle wamthatha nabo banabo abaseleyo omnangaka nabochiwenga behlukumeza abantu kumele bahlale beyazi ukuthi uNkulunkulu babhekile bazomlandela ukhulu wabo yabona
alo Studio 7 ngiyalibonga badala ngemsebenzini eliwenzayo ngaso sonke isikhathi ukuthi sithinta lisitsho nje ukubana lathi sitsho kusenhliziyweni zethu ngoba lapha kwelakithi akwenzakali lokhu ubona uthiwe ukhululwe la uthi ukukhuluma kusenhliziyweni yakho hhayi abakuvumi lokho ngoba akwazi ukuthi kusenhliziyweni yakho nokusenhliziyweni zabo kuthiyene saka akabavumi saka siyabonga iradioyeni ekhululekileyo esikhululayo lathi ukuthi sikhulume kusezinhliziyweni zethu ngingena kudaba lowayengumongameli Robert Mugabe ngithi mina ungabe usebhayibhileni uyajika ukubana ungaze wafakazela owangakwakho amanga kakukhulunywa iqiniso ukuthi uMugabe wayengumbulali uMugabe ilizwe lapho elikhona ngathi isandla sakhe uMugabe nguye wancindezela abantu zonke izinto lezi awuthiwa abamzama abambonga khona laba abambongayo ngamanye amatsotsi angkhona uMugabe into ayezenza abambonga zona njengokweminda lokhu okweminda lokana wakwenza ezama ukuzidifenda ngoba wayesebona ukuthi MDC sikhona size ngamandla so ngumuntu wamaqhinga wayenamaqhinga ukubana azidifenda ayesembusweni hhayi ukubana wayefuna ukupha abantu umhlabathi ngokathi siyabona lalowo mhlabathi abantu bangkhona abaningi bakhona sebewuthathile ngiyabonga.
Hayi siyabonga lati labo ke ngabalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 siyacela abalaleli lingathuki njalo imlayezelo yenu ibe mfitshane kakhulu. Kwezenzakala kwelemelika bekule ngxoxo mpikiswano yamalunga ebandla lama-Democrats izolo ebusuku amalunga alichumi yodwa aphikisanileyo ngemva kokusuka kwabanye abalichumi ngoba bengenelisanga ukuthola usekelo lwemali kuZulu. Okhokhela abazancintisa laba umnumzana Joe Biden uthwalisane nzima lo mnumzana Julian Castro bephoselana aqhatha.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uzangabeza ngenduku besithatha besifake indlela thabombe.
Udlakela lwezokucwasana ngobuzwe kwele South Africa seluchiye amakhulu abantu bokuza sebeyimhambuma okugoqela lezalwane zeZimbabwe. UBenedict Nhlapo uxoxa abasemngceleni endaweni eziphephileyo lalabo asebebuyela kuyibo ngenxa yalolu dlakela.
Lomsindo ohlangabezana lawo emnyango nxa ungena eholweni yetsolo elokushini lekahlehong edolobheni lekuruleni elingcinelane leJohannesburg. Liholo igcwele phambi ngabantu labantu ababo ababalekele udlakela lwezenophobia elokushini lemikhukhwini yaseMandela. Unkosazana Polite Moyo leminyaka engamajumi amahlanu labantwana abathathu ngomunye wabeZimbabwe abaphose bafike ikhulu abahlala kule iholo. ukuthi ngeviki eyandulelele epheleleyo izakhamuzi zakwele South Africa kuleli lokishi zivuke seganga ngovivi zabathanyela okwencekeza.
Bathi silininga only 3 hours libe lingasekho la. Bathi ngo-10 siyangena door to door wonke umuntu ongaphandle kaphuma. Sabaleka saye police station. Sithe sikhona ngale police station. Sabona sokubamba intuthu sokuchisa impahla zethu.
Lokho uthi sekubaphendule baba iziceli zokugcina.
Asilamali asilaluthi yithi nje siphume nje simsulo kwakudla kwani kwani kwani. Owuthi lanxa sicabanga ukuya ekhaya. Uyazibuza ukuthi ekhaya ufuqalisa ngapi? Konke imbizi imgano yonke into yethu kankomntu konke kufele khona pha lapha ade sihlezi khona.
Lapha ke kule iholu balala beqamela imikungulu yabo omama kwelinye icele obaba labo kwelinye badlela lapho betshone lapho kanti ke labantwana badlalela lapho.
Uyazi ukuthi i-stress engilaso nxa ngicabanga i-property yami enye bengakayisebenzisi nje i-property esandukuthengwa ibekiwe kundlimaza kakhulu ngaphakathi kwami ngicabanga ukuthi liyona leyo mali yokuthi ngiphinde ngudinge khona lokho kade sengudingile ngizayithatha ngapi ansebenzi. Besezo ukuthengisa nje ngizithengisela ama vegetables ngenzo ungumsika bachisile konkani salanga la next.
Umnumzana Isaac Sithole Mabandla ngomunye wabalichumi lambili abalahlekelwe zimpilo zabo kulokho kuhlasela. Yena ke kwathi ngemva kokuhlaselwa ebusuku belele wathi ezama ukubaleka bambamba bamkhanda ngamatshe lezigodo bamchisa waze wafa. Umfo wabo umnumzana Langton Sithole Mabandla uthi lesi sehlakalo sibatshiye bezondile bedanile benhliziyo zivuza igazi kodwa usizi ukuthi akuselanto abangayenza ngaphandle kokuyangcwaba umfo wabo ekhaya.
Kufa uchipondwa kana kuti kufa uchite zvekupiswa.
Kufa ukhandwa loba uchiswa kubuhlungu okokuthi lawe ufa usozwile. Ubuhlungu kakhulu kimi ngoba imuli yakhe isisalele mina.
Saka kusara kwaite vana nekusara kwaite mhuri zvese zvakutasana neni.
Ngenxa yalokhu kuhlasela amakhulu ezizalwane zakwamanye amazwe asebhalisele kubuyela emazweni abo. AbeZimbabwe abedlula amachuma ayisithupha, abeMalawi abedlula ikhulu, labeNigeria abadlula amakhulu ayisithupha bayingxenye yamaqula aphakathi kokubuyela emazweni abo. Uhulumende waseNigeria useqalile ukuphindisela izalwane zakhe emuva.
Victoria Okubanjo.
Isizalwane sakwele Nigeria ukhethe kwaziwa ngokuthi umnumzana Nicholas ngomunye wabebe kuqula lakuqala.
It's better I rather die in my country than die in your South Africa country.
Like ungcono nyefela elizweni lami kulokufela lapha sengathi aziphelelanga ekhanda. Ngilahlekelwe izimoto zami lebusiness lami.
I lost my cars. I lost my shop. I lost everything.
Iningi ke labeZimbabwe bathi njengoba isimo ekhaya sesisibi okwedlulisa amalawulo bazahlala balinde loba yini ebuyayo ngoba bengabuyela ekhaya lakho bazagcina befile endlala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict. Lokhu sikudabalunye lamhlanje sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sihlaziya udlakela oluqondiswe kwabokuza eSouth Africa. Sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umongameli webandla lemthwakazi Republic Party. Siqale ngokumbuza ukuthi izikhalazo zezalane zeSouth Africa ezokuthathelwa imisebenzi lamathuba atshiyeneyo azifani na lezikhalazo zezakhamizi zesigaba seMathebeleland ezithi lazo zithathelwa imisebenzi ngabavela kwezinye izigaba zelizwe.
Kuliqiniso ukuthi abakhala ngakho lapha eSouth Africa yikho lati esikhala ngakho ekhaya. Loba nje singakhuthaza ukuthi abantu kababulalane. Okokuqala ngizokhuluma nge-SADC, ngibe sengikhuluma la nge-African Union. Ngicabanga ukuthi ingatsha lezombili ziyehluleka ukulungisa udaba lolu ngoba okokuqala okwenze abantu baseZimbabwe particularly abeMathebeleland babuya la South Africa yikuthi kulohlupho olungalungiswanga kusukela kudala oligugura hundi olwadisplaysa abantu ezi-early 80s bazogcwala eSouth Africa kwasokuqhubeka nje ngemva kweminyaka yabo 2000. Uthola ukuthi amazwe se-Africa especially eSADC bayabehavior as if akulanhlupho emazweni alaba bantu ababaleke bazogcwala eSouth Africa. Ubusuthola ukuthi sebeqala ukusola izizalwane zeSouth Africa khuluma ngokuthi ziyathathela imisebenzi lamathuba amabhizinus. Not only that, siyananzelela ukuthi kulale crime eningi lapha eSouth Africa ogoqela le fraud lokuthengiswa kwama-drugs and all those things. You find that ezinye zalezi izinto ezenzakala eGoli ama crimes kukhozwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Usithola ukuthi sicabanga ukuthi ngalesi sikhathi ngabe amazwe Africa ama presidents alabo abantu abathi khona khona bagcwele South Africa ngabe yibo abaphitheka ngokulungisa ukuthi amazwe anjengabo Nigeria labo Zimbabwe oMozambique oMalawi labo bonke abagcwele South Africa kulungi emazweni abo ukuze lezi zizalwane zingatholakali sezihluphana labantu beSouth Africa la. But uzathola ukuthi ama-presidents wona lawo akulungisi lokho ngoba bangabantu abangabahuquluzi benotho abangelandaba lama masizi abalendaba lempilo zabo lemnotho wabo esesicabanga ukuthi thina i-SADC le-African Union ngama yabo nje ama leaders ama countries but abangalani lo sapho lwabo oludubekayo.
Ubona ungani bengasuka bona bokuza ilizwe le South Africa lona leli lingasala linjani njengoba sisizwa ukubana abokuza yibo abaziphetheyo?
No, ngicabanga ukuthi baba amazwe ngamazwe aba labantu vele esingathi thina ngama experts kolunye uhlangothi kumbe ngama professionals kolunye uhlangothi but engunanzela sokusenzakala eSouth Africa uthola ukuthi layo imisebenzi kayisekho vele eSouth Africa sikhuluma kanje. Ngikhangela kakhulu abantu abavela kithi eMathebeleland ungakhangela bagcwele Hillbrow, bagcwele kubo Uville, bagcwele kubo Soweto, bagcwele kubo Thembisa ungakudingisisa abaningi babo kabasasebenzi ngendaba yokuthi imisebenzi vele ayisekho ngenxa yokuthi ama-foreigners semaningi lapha eSouth Africa. Engicabangayo ukuthi kube kuthiwa amazwe nalawo e-Africa esikhuluma ngawo ukuthi kawacilani bona bezinkokheli uthole ukuthi singakhangela ngelizwe njengeZimbabwe i-SADC labo AU yibo bagijima bancindezela kumbe bafakazi ukuthi eZimbabwe ama-elections abe-free and fair every time nxa kulama-elections but nxa kuliqiniso ukuthi ama-Zimbabweans avota kuhle njalo ekhetha abakhokheli ababafunayo abantu baseZimbabwe babalekelana eZimbabwe uzathola ukuthi babalekela ukuthi akulamsebenzi kulocuku ukunyezwa lokhu lalokhuyana ngoba amazwe e-Africa abakhokheli bawo sebengabantu abaqamba amanga abangalani labantu abadubekayo abalani lokuzinothisa. So engikutsho ukuthi mina lanxa abantu laba bekhona lapha emazweni laba uzathola ukuthi iningi labo akusasizi kakhulu njengalokhu ukuthi kudala umuntu wayehaya afundisa kwelilungiso besiya ngudokotela welizwe ngenxa yokuthi kulamathuba anjalo kuyi-government to government agreement but kakhesa abantu sebezenzela njalo uzathola ukuthi abantu basekhaya kakhulu eMathebeleland abaningi babo balamaphepha angabenza ukuthi babe lamaphemithi okudinga imisebenzi ngabantu ababuya ngendlela zabo ngenxa yomumo osekhaya obathwalise nzima.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseSouth Africa esigqibela-ke inhlelo zethu lapho ebesihlaziya udaba lodlakela oluqondise kwabokuza eSouth Africa i-xenophobia.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabeza ngenduku besithatha besifake lindlela thabombele ngabe sikwenzeni na.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabeza ngenduku besithatha besifake lindlela ithabombeki ngabe sikwenzeni na.
Usikwenzeni nambeki sikwenzeni ngqakula
sikwenzeni nambeki sikwenzeni ngqakula South Africa uhlangabeza ngenduku besithatha besifake lindlela thabombeki ngabe sikwenzeni na.
Usikwenzeni nambeki sikwenzeni ngqakula
sikwenzeni nambeki sikwenzeni ngqakula South Africa uhlangabeza ngenduku besithatha besifake lindlela
iqembu labanqobi yilo-ke kade lisiphathisa ngengoma yalo ingoma eyahlatshelwa-ke ngesikhathi sikaThabo Mbeki esangumongameli. Hhayi, silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Libe losuku oluhle lempelaviki elijukela.